Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 26 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga edalela parliamente awebandla le Citizens Coalition for Change CCC namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli. Abe ofisi yomeli wePalestine eZimbabwe baqoqe umkhosi wokuqinisana lokududuzana kuzehlakalo zempi ekhona phakathi kweIsrael leqembu lebutho eleHamas oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Palestine Solidarity Council. Abe International Monetary Fund bagqibe uhambo lwabo lokwethekelela eleZimbabwe lapho abakade behlangana labo gatsha lukahulumende olwezemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edalela eParliamente awebandla le Citizens Coalition for Change CCC namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli esise Mount Hamden. Abe CCC bathi bahambile edale namhlanje njengoba esedlule amaviki amabili ababe wahlelile ukuthi abazake beme umsebenzi bekhonona ngokuxotshwa kwabo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amalunga awe-CCC lawa aphendukile eParliamente besithi ukutshengisela kwabo ngokuxotshwa kwabanye babo eParliamente ngozithi ungunobhala webandla leli uMnumzana Sengezo Chabangu sokufike emaphethelweni. Omunye wamalunga lawa awe-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba ongumsekeli wesikhulumeli saleli bandla uthi babuyele emsebenzini ngemva kokunanzelela ukuba udaba lolu solusemthethwandaba sikhuluma kanje.
Lakhuluma ukubana sizathise ngeje eParliament okwamalanga ke angamajumilane 14 days a-expire izolo ke mhla ka 25. So yikho ke sesizahlala phansi simelele abanye bethu abakuleadership njengebandla le-CCC particularly i-Citizen National Assembly eyiyo ke i-organi yenhlanganiso eyenza ama-decision izani viewer lokulalela lokuconsult abantu ukubana siyahamba njani siya phambili siqeda khonokho sizazisuzulu ukubana siyangaphi siya phambili njengenhlanganiso ye-CCC.
Uqhubeke esithi ibandla leli liyaqhubeka likhulumisana loZulu ukuba bathathe manyathela bani njengendlela yokulungisa abathi kutshontshwa kwamavoti abo nguChabangu. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu uMnumzana Kalipan Pugeni uthi amalunga awe-CCC ahambe eParliamente namhlanje esesaba ukuxotshwa nguChabangu othi amalunga wonke awe-CCC akabuyele edale.
Uzokhumbula ukuthi kutheso kufakwe that 2 week ban unobhala jikelele wasebhala incwadi ukuthi akakhangelanga ukuthi abantu abavotelwe ukuthi basebenzele umphakathi babe bona besebenzo zepolitiki bengasebenzi lokhu abakukhethelweyo. Wasethi laba abangasoze baye emsebenzini-ke befuna ukwenzo zepolitiki kuzobasiza abakhupheke lapho abanikeza ithansi ukuthi benze ipolitiki so that-ke masebenza ipolitiki lapho asefaka abantu abazomphakathi ngaso sonke isikhathi. Akamanga lapho-ke wathi noma kubizwe i-joint city noma kuthiwa kuze umongameli into abayikhethelweyo abahambe khonapha bayophikisana la ebe khonapha.
Amalunga awe-CCC aphume edale mhlaka 11 wayona le inyanga kaMfumfu ngemva kokuxotshwa kwabanye babo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Ukusenjalo uMongameli Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni isakhiwo sePhalamende yeZimbabwe esiseMount Hamden okuyindawo umuntu angena kiyo ephuma eHarare eqonde eKaroyi. UMongameli Mnangagwa ubike ukuba idaye lePhalamende leli lakhiwa ngabeChina kungelambadalo esithi lesi yisipho esivela kubangane woqobo beZimbabwe.
On behalf of government and the people of the Republic of Zimbabwe, and indeed on my own behalf, my express my heartfelt gratitude to the President of the People's Republic of China,
His Excellency Xi Jinping for sending the high-level delegation to specifically hand over this generous gift.
Umnangagwa wazenjalo ukuba kunje eChina lincedisa ukuvuselela isitishi samandla kagetsi esewange lokuba wakhiwe igcekelendi zamchina ele Robert Mugabe International Airport. Ingcitshi kwezombusazwe zithi eleZimbabwe kumele linanzelele indlela elisebenza ngayo namazi afana leChina. Enye yalezi ngcitshi esebenza lenhlanganiso Zimbabwe Institute of Democracy ngumnumzana Libert Sibindi.
Ilizwe leZimbabwe kumele liqaphele xa lisamukela izipho ezivela elizweni leChina ngoba lezi izipho azikho genuine. iChina iyenza lokho ngoba yona ifuna ukuthola imigodi yokugebha ama-minerals anjengama-diamonds, i-lithium, egolide. Okwenza ukuthi ama-gifts lawa avela eChina angabe genuine. iChina njalo siyazakala ngokunikeza amazwe amaningi ama-loans ale-interest rate ephezulu kakhulu. Besenzela ukuthi nxa amazwe lawa engehluleka ukubhadala ama-loan lawa, bagcina sebethatha ama-resources aqakathekileyo.
Isakhiwo lesi silamakhamuli amahhofisi amalunga wonke awedayela ephalamende, indawo zokudlela zamalunga lawa, inkamba yamapholisa, le ndawo yokuhlala amalunga ehlanganela ukuhlaziya indaba ezithile zomsebenzi we-House of Assembly le-Senate. Abakade besemkhosini wanamhlanje bagoqela ummeli we-China eZimbabwe umnumzana Zhong Ding, abaphathindaba bakahulumende lamalunga amadale awe-House of Assembly le-Senate. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abehofisi yomeli we-Palestine eZimbabwe baqoqe umkhosi wokuqinisana lokududuzana kuzehlakalo zempi ekhona phakathi kwe-Israel leqembu lebutho ele-Hamas oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe-Palestine Solidarity Council. Abezigodlo zabameli bamazwe atshiyene eZimbabwe, ikakhulu abalandela ukholo lwesi-Islam kanye lenhlanganiso abasebenzisana lazo, yibo ababuye ngobunengi ukuzaqinisana labe-Palestine. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesigodlo sommeli we-Palestine eZimbabwe bathethele lithuba ukusola impi ekhona phakathi kweqembu le-Hamas lele-Israel, besithi abantu belizwe labo yibo abahlaselwayo okuvezwa linani lasebefele ekuhlaselweni ngele-Israel. Baphinde basola ele-Melika labangane balo ngokutholisa ele-Israel usizo lwezikhali ezezinga laphezulu ngenjongo yokufuna ukutshabalalisa isizwe sase-Palestine. UDr. Tamra Almasiri, ummeli we-Palestine eZimbabwe, uthe okufunwa yilizwe lakhe yinkululeko oqobo lokubuyiselwa umhlabathi wabo owathunjwa ngabe-Israel.
The Palestinian people will continue to defend our rights in the holy land of Palestine.
Abantu base-Palestine bazoqhubeka bevikela amalungelo ethu kanye lelizwe lethu elingcwele, njalo nxa bekhangelele ukuthi sizovuma ukwehlulwa bayaziyenga.
Umeli we-Egypt eZimbabwe unkosikazi Salwa Muafi laye usole kakhulu limpi ekhona phakathi kwe-Israel leqembu ele-Hamas, esithi okwenzakala kuzizalwane ze-Palestine yisihluku esikhulu.
We should always be in support and in the back of the Palestinian people because they have the right to defend themselves.
Kumele sisekele abantu base-Palestine ngoba belelungelo lokuzivikela. Lokhu kuziqondiso ze-UN, ngakho asikusebenziseni simise umbhuqazo oyenzakala eGaza.
Kodwa umeli wakwele Israel emazweni amathathu angezansi ye-Afrika agoqela iZimbabwe, unkosikazi Ofra Fari, uthi ukubuthana abantu besethula imbiko yokuqinisa ele-Palestine akusizi lutho, esithi ngoba indlela kuphela yokuthi abe-Hamas bame ukulwisana lelizwe lakhe.
Why they are not just saying enough is enough and extraditing the Hamas terrorists, giving up all the weapons that they have, and that can be the end of the conflict, no problem.
Kungani bengatsho ukuthi sekwanele bakhuthaze abe-Hamas ukuthi babeke phansi izikhali, ngoba yikho okungaqeda lokhu kuxabana.
Kuthi abesigodlo seMelika eZimbabwe bathi bazoqhubeka besekela ele-Israel. Lokhu kuvezwe isikhulumeli sehofisi yommeli weMelika eZimbabwe, uMnumzana Lawrence Socha.
Hamas terrorists do not represent Palestinians or their legitimate aspirations for self-determination and equal measures of dignity, freedom, security, and justice.
UMnumzana Thabani Dube olandela ukholo lwesi-Islam uvumelana lalokho okuchiwo ngummeli wePalestine eZimbabwe.
Umuntu ozivikelayo ukuthathelwa iheritage yakhe kalacala, kodwa umuntu lo othatha iheritage yabanye olecala, so sithi sikhuthaze ukuthi abantu bebambane bemise lokhu kwenza i-Israel. Njalo sithi thina ebantwini abe-Palestine, uNkulunkulu lani and kuze izafika isikhathi lelanga lokuthi kuzaphela lokhu, akusuze kuphindakale futhi kwenzakale ngoba.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Thabani Mlilo obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yabalobi besifazane eye Women Writers Support Network.
Besilapha program leya namuhla in solidarity le embassy ye Palestine, simisana labo ukuthi sibanike umlayezo ukuthi silabo kulokhu abahlangana nabo khathesi. So sithi kubantu be Palestine abaqine kulokhu abakwenzayo khathesi, silabo, simi labo, and sile hope yokuthi konke kuzaba kahle.
Abekade besemkhosini wanamhlanje ehofisini yommeli wePalestine eZimbabwe labenhlanganiso ezisebenzisana layo, bonke bebesola kakubi ukuba mbaxambili kwamazwe angentshonalanga, besithi kunje abekela eleZimbabwe izijeziso zomnotho, belethesa umlando wokwephula ilungelo loluntu, kodwa yesima lale Israel lona eliqhubeka libulala abantu makhaza, ikakhulu omama labantwana basePalestine okuyikwephula ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zenhlanganiso yesikhwama esiphathisa amazwe omhlaba ngezikwelede ye-International Monetary Fund beseZimbabwe kusukisela mhlaka 18 kusiya ku-25 imfumfu ziqhuba imihlangano lomphathi ntambo ogatsha lwezemali unobhala walolugatsha, iziphathamandla zebhanga lesizwe ele-RBZ lezinye iziphathamandla zohlangothi lwezemali. Uhambo lolu belihlose ukukhangelisisa ukuqhutshwa kwenhlelo zomnotho welizwe. Kulandela ukwethekelela lokhu, inhlanganiso ye-IMF ikhuphe umbiko okhuthaze uhulumende ukuthi abumbe inhlelo ezicacileyo ezokubhadala izikwelete zeZimbabwe ukuze ilizwe lenelise ukuthola ezinye izikwelete. Ekuhlaziyeni lolu daba, iStudio 7 ixoxa lengcwethi yezomnotho lezombusazwe njalo efundisa izifundo zomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uMnumzana Stevenson Dlamini.
Umbiko lo nxa siwuxazulula sinanzelela ukubana kulutshwane okutsha okukhulunywe yabavakashi nxa siqathanisa nombiko owadlulayo e-Article 4 staff report. Lokhu ikomosela into yinye, kodwa nje ubuhle bayo phakathi ezikuthi ibuke imizamo eyenziwe nguhulumende ukuzama ukubamba ukubaleka kwesisindo semali yakithi. Ibuke kakhulu njalo ukukhontrolwa kwe-inflation, yinto enhle esiyibonayo kakhulu. Iphinde iqomozele njalo ukuthi yena ayikafiki esigabeni sokubana inikeze elizwe lakithi izikwelede, kungenxa yokubana elizwe lakithi lokhu lisindwa izikwelede zakudala ezingabhadalwa. Ilokhu iqomozela njalo ukubana imisebenzi ye-RBZ le esiyibiza ukuthi ngama-quasi fiscal operations, lapho sithola khona ibhange elikhulu senza imisebenzi okumele yenziwe lugatsha olukhangelane lezemali, i-Ministry of Finance, yoama-quasi fiscal operations aqomoselwe lawo ngabavakashi ukuthi akuqale kulungiswe khonaphana, ngoba lakho kuyaletha ukuzamazama kwesimo somnotho welizwe.
Sikhangela laphana kudaba lokuthi ilizwe libe lixoxisana lamanye amazwe ukuze kulungisiswe udaba lwezikwelete zesizwe kanye lokuphathiswa ngemali. Sikhangela okwenzakalayo nje elizweni kwezomnotho, ubona ngani yinto engenzakala kusikhathana esifitshane esilandelayo, kumbe kungathatha iminyaka ethe xaxa?
mhlawumbe engakutsho ukuthi nxa sibona imizamo efakiweyo kwakaphiyesi ikakhulu ekubambeni kuwa kwesindo semali yaki kuyatshengisela ukubana kungabe kule sifiso esisuka uhulumende ukubana agcwalise lo izifiso zalabo abasinika izikweletu ukuze sifike ekukhulumisaneni. Kodwa ukukhulumisaneni okuzaze kulethe ukususwa kwalezo zikweletu sithale silombanganyana
lapho kukhulunywa khona ngokukhula komnotho, ukwehla lokhu kulakho na ukuphazamisa umuntu makhaza nje?
Ukwehla kwesikhungo sokukhula komnotho, yeah, kulakho kushintsha loba umuntu makhaza, ngoba sikhangela ukubana kubangelwa yini, ikakhulu nxa sikhangela kusiza umlaka ozayo. Okwakuqala kule ndlala esiyikhangeleleyo ngenxa yodaba lwe-El Nino oluzehlisa inzuzo, okulikho okunye ukuletha ukwehla kwesiqubu. Okwesibili, sikhangelele ukuthi intengo yempahla eziningi esizithengisa kwamanye amazwe ngathi ama-commodities, intengo yawo ikhangele ukwehla, iyehlile mbijana kulo nyanga, ikhangele ukuqhubeka isehla futhi ngomnyaka ozayo. Lokhu kuthoni? Lokhu ukwehla kwentengo yempahla esiyithengisa kwamanye amazwe kutho ukubana sizaba le mali elutshwane evela kwamanye amazwe eyiyo edingakala kakhulu nxa sithenga impahla zokuzothengisa lapha lezinye impahla ezisetshenziswa ukwenza ezinye impahla elizweni. Lokhu kuyaletha esingathi inflation. Yikho okunye okungenza uZulu nomuntu makhaza azize encwetshwa naye mbijana yikwehla kwesiqhubu sokukhula komnotho. Kodwa asinto ezalimaza kakhulu, kodwa sikhayela ukuthi lo mhlaba wonke jikelele ukhangele ukuthi ngomnyaka ozayo isisindo somnotho, ukukhula komnotho nje emhlabeni wonke jikelele kukhangele ukuthi kuzayekehla.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezomnotho kanye lezombusazwe njalo efundisa izifundo zomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amapholisa asesigabeni se-Maine khonapha eMelika abika lokhu eqhubeka edinga undoda onakenelwa ukubana nguye obulela abantu abalichumi lasithupha 16 walimaza abambalwa kuzehlakalo ezimpili zokudubula emphakathini akwenzileyo izolo. URobert Card ubikwa eyingcwethi kwezemfundiso yokusebenzisa imibhobho kuhlangothi lwabebutho obekumele angene kuhlelo lokwelatshwa umkhuhlane wengqondo. Lokhu kubikwa ngabenhlanganiso yezindaba e-Associated Press. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngosizo oluphiwa amazwe omhlaba olwe-United States Agency for International Development, USAID, luthembise ukuqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa uZulu wasemaphandleni ezigoqela ukuthola inzuzo engatholakala kuzithelo zezihlahla ezisemangeni akiwo. UTobias Mdzingwa usethulela lolu daba.
Lokhu kubikwe ngumqondisi wohlangothi olwe USAID Resilience Anchors, umnumzana Jeremy Swanson, ekhuluma lentatheli izindaba emkhosini wakuqala wokuthakazelela ukuqakatheka kwamagusu owe non-timber forest products convention.
The focus of our project is to build resilience of communities around protected areas in Zimbabwe.
Injongo yethu ngeyokuthi izigaba lapho okutholakala khona amagusu alezithelo ezithengisekayo sibancede ukuthi bathengise lezi zithelo kumbe izilimo ukwenzela ukuthi labo bethole inzuzo. Ukukho siyenza lokhu ngendlela yokubafundisa ukuqakatheka kwamagusu, ukuthi ukubadingela abathengi kanye lokubatholisa imfundiso mayelana lezithelo zabo.
Omunye wabaqondisi kugatsha lwabomama ukuthuthuka kwezabelo labamabhizimusi asakhulayo, unkosikazi Thariro Chiperera, uthe uhulumende weZimbabwe uyachayela ihlombe i-USAID Resilience Anchors ngomsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa impilo kaZulu wasemakhaya, ikakhulu abesifazana. Omunye walabo asebethole inzuzo ngokuthengisa izithelo zeganga ezitholakala emangweni wakibo nguKhulani Ndlovu osakhulayo ohlala eJambesi.
Thina lapho esihlala khona sihlala kakhulu umngomangoma. Umngomangoma lo ungaqeda ukuhara laphana ugeza-ke izandla zakho, ungaqeda ugeza izandla zakho sudobha kumngomangoma wakho lwana. Qeda ukudobha umngomangoma wakho sufaka-ke emasakeni susiye ekhaya. besukala ke umsebenzi wakho ukugula umgomagoma wakholwana. Ngemva kwalokho sibe sesibiza aba resilience anchors bayabuya bathenga.
Wengeze uKhulani ethi uhlelo lolu soluthuthukise impilo yakhe.
Nxa sebethengile sikhangelela ukuthuthukisa izimuli zethu, abantwana befunde ezikolweni nezimuli njalo zizuze ukuphila. Ngemva kokusithengela lathi sisala silakho okunye sokuphetheyo sincedise izimuli zethu.
Unkosikazi Madeline Sibanda, isakhamuzi saseBhinga, uthi sebevulwe amehlo luhlelo lolu njalo sebesenelisa ukuthola inzuzo ngezithelo zezihlahla zeganga abangavelanga bacabanga ukuthi kungabaphilisa.
Izithelo lezi sesileminyaka eminingi silazo, kodwa asisake sicabange ukuthi singasipha imali njengaleyo esiyitholayo. Sasisithi ngezokudla kuphela, kodwa hayi, khathesi siyadla sithengisa. Ukuswela ulwazi yokufa sibili. Siyalujabulela uhlolo lolu ngapha.
Owayengumeli weBhinga North edalele ePhalamende, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye uveze injabulo yakhe ngokwenziwa yi-USAID Resilience Anchors.
Thola kulamadrinki amaningi etholakala emkhomeni, kulamadrinki atholakala kuTamarind ubusika. Ngiyakwazi ukuthi kukhona okwenziwayo ukuthi umnyilawo benze something out of umnyili. Sombonangana abantu abaningi batholile uncedo ngaleyo ndlela ngenxa yokuthi babengabo somabhizimusi asebethengisa izinto ezibambekayo, njalo abanye batholile i-nutrition ukuthi bethole ukudla okwakho umzimba.
ELeZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa esibhekane lokutshabalaliswa kwamagusu ngendlela ethusayo okulakho ukudala umonakalo omkhulu kubahlali basemaphandleni. Kodwa ikhomishini ebona ngezokulondolozwa kwamaganga, eForestry Commission, ikhuthaza uZulu ukuthi alondoloze imvelo emangweni akiwo ukuze kube lela kusasa elihle lokuphilisana kwabantu lemvelo. Ingcwethi kade zisemkhosini lo zithi ibhizimusi elingatholakala ekuthengisweni kwezithelo zezihlahla zemvelo ezifana lomtshwankela, umnyii, umkhemeswane, amagano lokunye lingafika izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika, $300 million ngomnyaka. I-USAID ithembise ukwengeza ukusebenzelana loZulu wasemaphandleni ukuthuthukisa impilo ngokuzikhuthaza ukungena emsebenzini wokulondoloza izihlahla ukuze aphile ngazo ukunakekela imuli ngokudla kwendulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
ELeBotswana lithi selibophe abantu abedlula amakhulu amabili abavela eZimbabwe abakade besemba igolide okungekho emthethweni. Inengi lababotshiweyo ngelangena kweleBotswana okungekho emthethweni. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweleBotswana.
Usiba lukhulu wamapholisa kweleBotswana uMnumzana Paul Mlapisi uthi kubotshwe abeZimbabwe abadlula amakhulu amabili i-227 kusukela ekuqaleni komnyaka kusiya kumpandula lonyaka. Umlapisi uthi kungena kwabeZimbabwe uzokwemba igolide kuhamba lokudalwa kwamanye amacala afana lokungena elizweni ongekho emthethweni, ukuphumisa impahla elizweni nkulu kanye lokungena lesikhali eziyingozi okuguqela omaquphula abasetshenziswa kwemba ukudinga igolide. Umthambo wegolide kweleBotswana utholakala endaweni eseduze lomngcele leZimbabwe ogoqela imizi encelelane ledolobho leFrancistown. Omela indawo ezigoqela eFrancistown edalela ePhalamende, uMnumzana Winter Mulutsi uthi bakhathazekile ngokungena kwabeZimbabwe bezokwemba igolide.
It is indeed true that we have thousands and thousands of people from our neighboring country.
Kuliqiniso ukuthi silenkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe yabemba igolide endaweni eziseduze leFrancistown. Abomthetho basebenza nzima ukulwisana lodubo lolu.
Owayenhlanganiso ebona ngezokwenjiwa kwamatshali gugu eZimbabwe Diamond and Allied Minerals Union, izitawu, uMnumzana Cosmas Sunguro uthi noma nje kungekho emthethweni okwenziwa abeZimbabwe ukungena kweleBotswana besiya kwemba igolide ayisiyo nto ebamangalisayo.
It may be a new phenomenon.
EBotswana kungaba yinto entsha, kodwa kusuka kudala okufana lokuya ewenela. Kodwa kathesi umehluko yikuthi sebengena besiyadinga igolide okungekho emthethweni.
Omunye weZimbabwe ohlala eBotswana ele nkampani yokwemba igolide ekhaya, uMnumzana Phaeton Sibanda, uthi ojekeja abalandela umzila wegolide ongena kweleBotswana.
Ibhanti elisuka ePlumtree lesine ePlumtree ugejwa khona. Kule ndawo utshitshwa khona kakhulu ePlumtree abagebha khona abantu. Bagebha bezuzufika ethangweni emngcele leni wama wencingo zeBotswana lase eZimbabwe yonke belandela ubuningi begolide leli. So nxa befika ukuthi kungona liyafika emfuleni bona bese bephelwa ngamandla lo mthetho wavunda ichaphele ngapha. but we want to get this under this is an upper.
Usibanda njalo uthi abantu beZimbabwe bayenziwa isimo somnotho ukuthi bangene eBotswana besemba igolide ongekho emthethweni layo uvumelana labo mthetho weBotswana bathi bayesabela ukuthi kuzaqala ukuqhamuka odlakela phakathi kwabotshetsha bodwa njalo kanye lezakhamizi.
Lokhu kuthi kungena kuzaba le computer abantu nazebesilwa bodwa. Kuzaba khona vele into yokulwa liyane yokubanga izindawo zamagolide ukuthi umuntu otholile namhlanje lapha. So we are with you to come and have a so good. Who's over cold? Who's over cold and in bed? I'm going to have a so cold and over. As the winds are a little shorty. Always got a so good one. I got a good one. I got a good one. I got a good one.
Amapholisa athi abemba igolide laba bahamba beyamaqula afika noma amachumi amahlanu okwenza babe lakho kuba ingozi emphakathini ngoba bethwele izikhali ezishiyeneyo abacuphi bensitha ngaphansi kwenhlanganiso ye-Directorate of Intelligence Services, EDIS, labo sebengene lo mkhankaso obanjwe ngamapholisa lamasosha ukulwisana labeZimbabwe abangena elizweni bezokwemba igolide okungekho emthethweni. Kwababotshiweyo kulabanye abahanjiswe enduneni ukuyathelwa imvubu kwisijeziso sokungena elizweni okungekho emthethweni ngaphambi kokuba bayemiswa emthethwandaba besethiswa umlando ukwemba igolide okungela mvumo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisaron kwele Botswana.
Okwakhathesi ke sizwe imibiko evela kwabalaleli bomsakazo we-Studio 7.
Siyabezwa abantu bayakhuluma ngokwenziwe nguChabango. Chabango uyenza into embi. Uyenza into embi kakhulu ngoba ufisele ukuthi iMathebeleland ihlale iphuwa ingabe right. Bese ngisithi laba abantu abalandela uChabango bethole Chabango right. Nabantu abafana lomuntu othatha ingulube isidakeni eyigezi beseyifakela ngene ithi kahle endlini ethathi ivaseline izayigcoba uzayithola isibuyele futhi edakeni. Nabantu abafisa ngabanye abantu befisa ukuthi iMathebeleland ngithuthuke phambili bezikhethela abantu babona bayaxotsha abantu bafisa ukuthi iMathebeleland ihlale iphuwa. iMathebeleland ayibulawa ngabantu beshoneni. iMathebeleland ibulawa ngabantu bendawo yakhona bencedisana labanye abangikhona ngalo iParliament kuzano abafuna vele ife ngoba bona bayadla. Angazi ke laba abakhuluma ngoChabango ukuthi uright. Why bengathi uChabango evule eyakhe iparty bazamlandela bonke abantu abathi right. Bonke abantu beMathebeleland abathi uChabango uright bazaya yakhona kuChabango kavule yakhe iparty abazasala ku-CCC besale ku-CCC ngoba sifuna ingani lapha kudlalwa ngabantu la abathi uChabango uright abavule yabo iparty ngoba abaningi khona abakhuluma bethi uChabango uright uChabango uright angiboni ukuthi baseZimbabwe angiboni ukuthi ngabantu baseZimbabwe nabantu abafuna ukuwonisela iMathebeleland ngoba amabhudi lanathi angafika emzini sichothoza umuso wangakibo. Ngiyabonga.
Linjani Studio 7? Hayi, siyabingelela lapho emsakazweni lapho siyalibingelela kakhulu bonga indaba enisipha zona izikhathi zonke. Siyabonga kakhulu. Ya, ngithe imphathise lapha ngendaba yako-Israyeli le okuliwa khona lapho amaPalestina. Ya, into engibona laphana ukuthi masilandela imbali ngisisiya ngeBhayibheli. AmaPalestina wena indawo leyana baba yibona abazifaka enkingeni ngoba ngesikhathi kuliwa Davida noGoliath. Goliath wathina uma singalehlula sizalibusa, nani uyasehlula lizasibusa. Manje yikho sokusenzakala phela khona ngathi babehlula. So fanele
sibonge imbiko evela kubalaleli bomsakazo we-Studio 7 laphana. Sithanda ukulazisa ukuthi umsakazo we-Studio 7 awulacele oyame kulo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa labesifazana becebisana ngendlela ezinganza bathole inzuzo yokunakekela imuli zabo. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edalela eParliament awebandla le-Citizens Coalition for Change namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.